omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Stephen Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizinisi benza santando. Nanku lo mkhathi kawuthembisi indlala iqhubeka isidla ubhedu. Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni seMkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi abazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngomba nje engayitholi imali zilusesiya khona ngasekhuhlangeni ngomzali wakhe. Kodwa mina nxa kunomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nakho kwi-$5 ngingathenga awu mathuna amashe ngalale ngendlala mana lami ngingani ngishiyele khona kwenza esikhona sishiye kwezithi singasithola ukuphila.
Ukhansela kwezachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla okuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuyi nyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abaningi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlela anika abantu
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho, umnumzana Jeffrey Sibanda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedele imbuzi, asiqedele inkukhu, ngenkukhwini asezezibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sokumele ube lo plani lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu, sihlale phakathi singasaphumi phandle. Ikukudodo ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi ifake phakathi kwesilungu ungelakudla uzayinika kuba nzima, kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhode la izidobha zezelapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye zele izilungu eminye imizi akula nkukhu ngenxa amakhanka.
Inkosikazi uSitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya nizabalalaminyakozayo kuyabe kuyindlala futhi. Ayindlala ikhulu kakhulu shiwo ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidiphosi eziyisitshiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka, njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamashumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyanga ezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.